무지기라 지루해래 제 코비드나
소고 이스카티 센다바고 VOA 인데벨레
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
lingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-3 Mabasa 2021 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyaliqansa ngekhefu lephasika
kubantu uvalo lwangabe lukhona lokuthi abantu bangahlaba mhlawumbe bangagula kukhanya solwehlile ebantwini
ukuhlaselwa kwelizwe leMozambique ngabahlamuki kokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo sokuthiye inkokheli yeSadak iMatasatasa
eMozambique umonakalo udaba nomonakalo omkhulu kakhulu oza affecta ilizwe leZimbabwe
ibandla leMDC Alliance lilandula imbiko ethi abalandeli balo bayaxexebuka ngobuningi besiya kubandla leZANU-PF
ukuthi amalungu eMDC Alliance aya kuzana uPF ngamanga aluhlaza joko ngoba labo abakhitshwa kuTV lasemaradiyweni abaqanjwa ngamabizo
zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7 labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyaliqansa ngekhefu lephasika. Ugatsha lwezempilakahle luthi asebehlatshwe leli jekiseni elizweni jikelele sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 103,815. Lokhu kwenzakala inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 selidlalela koyedwa ngelanga njalo labathelelwa igciwane le-coronavirus bengasedluli ichumi ngelanga linye. Umanisipala wakobulawayo wazise izolo ukuba abantu bazakuba behlatshwa ijekiseni le-COVID-19 ngekhefu lephasika emakliniki alo abalisa eleLuveve, Nkulumane, Phelandaba leMzilikazi. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube saqala ngokumbuza ukuthi abantu benzani ngekhefu leli.
Njengoba siphakathi kwekhefu lephasika abantu abaningi bazihlalele ezindlini ikakhulu labo abangela amakhaya kukuthi sithi labo ke abatholileyo imadlanyana yokuthi bafinyelele emakhaya hayi basondele emakhaya abo njalo siyakunanzela ukuthi kuliphasika kunje abanye laba abazisebenzayo ngabamanga ukuzisebenza baqhubekela phambili besiya endaweni zabo zokusebenza ukuze benelise ukuthi bathole okuncane abangakutholwa njengoba siyakwazi ukuthi abantu bebevele bephakathi komvayelandlini lobukhona kususela kunyaka ophelileyo njalo ke abantu abanengi iphasika balinanzelela kodwa indlala yesu ibenze ukuthi baphume phandle kodwa endaweni eziningi hayi abantu nje balihlonipha bazihlalele ezindlini abanye basontela bangasonta physical abanye njalo ngabasonta belandela lezinsonto ezikhona ebulenjini kumbe kuma television
nxa sikhangele ezegciwane le-coronavirus abantu bebethatha yini amanyathelo ngekhefu lona le
abantu ke nxa sebelungisela ukuthi bayemaphandleni kakhulu abakunaki kangaka ukuthi kumele bahlale bekhatshana ngakhatshana ngoba siyakwazi ukuthi amabhasi ngezimoto ezingabe zithwala abantu kazinanzeleli ukuthi kumele abantu baqhelelane ngokunjalo kuyafika ukuthi abantu nxa besiye emaphandleni ikakhulu erenkini bekuba yisiminye eminye lanxanje abantu begada khona bemalokishini abanye besiyazikholisisa laba abazikholisisa khona akukho lokhuyana okuthiwa social distancing kodwa-ke hhayi amamaski abantu kabakhohlwa bayabagqoka sibili lapha lapha baya khona kodwa kuminyana yiko kusuka kube kungathiwa kuba yiko ukukhathazayo ukuthi abantu abakunanzeleli kangako njalo abathwala abantu ngaba kuqakathekisa ukuthi abantu kumele baqhelelane ngoba i-social distancing siyakwazi ukuthi yenza indlela enza ukuthi umkhuhlane lungasabalali kodwa-ke nxa sokuthe kwabaserenkini hhayi abantu kabakunanzeleli konkhona kuyaba yisiminye eminye lakhona apha lapho esigadela khona uzukho lama ekhombi lakho uyafica nje kuyisiminye eminye abantu kabakunaki kangako lokhuyani ukuthi i-COVID lokhu isesekhona
sike senziwa ukubana lona leli khefu kuyaba kulokhu kuhlatshwa abantu ijekiseni ye-coronavirus uke wezwa yini ngalokhu bakhona abahambile ukuyahlatshwa ukhefu lonele
ye i-city council lilethile uluhlu lwamaklinikayo lapho kuzabe kuhlatshwa khona abantu njalo ngike ngiyezwa kuthiwa izolo e-small city hall bekunyakazela sibili abantu besiyahlabisa khona ngale ngobuZulu wonke baqambile nje abantu ababakhangele ukuthi babuye bazohlaba khona phana khona abaningi abantu bayafisa ukuthi bayehlatshwa kungathi uvalo lwanobelukhona lokuthi abantu bangahlaba mhlawumbe bangagula khanya solwehlile ebantwini njalo abantu sebelomukela sibili uhlelo lolu ngezandla zombili lami nginje ngihlatshiwe ngolesithathu okuveza ukuthi abantu abaningi hayi wesaba lokhana bekukhona kakusekho njengoba nginje nje ngikhuluma hayi lami kangizwa lutho nje philele ngemva kwamalanga nalawa kususela ngolesithathu so ngokunjalo ke hayi abantu ngiyathemba bakuzwile ukuthi uhulumende ubethe iphose ngenyanga ngenyanga uzabe letha ama-vaccines angumillion ukuze abantu bahlatshwe so ngokunjalo ke sibona abantu bakwemukela sibili lo vayo lwelangahayi solwehlile abantu kade belala ngomuthi lo we-COVID-19
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo Ukuhlaselwa kwelizwe leMozambique ngabahlamuki bokholo lwesiMoslem abedlulisa amalawulo sokuthiya inkokheli yeSADC iMatasatasa okhokhela amasosha kade elwisana labahlamuki laba umnumzana Lionel Dick ubikwa itshele inkokheli yamazwe eSADC ukuthi ingekela ukungenela kumalanga amalutshwana alandelayo kuzonakala ngoba abahlamuki laba balakho ukungena emazweni angomakhelwane agoqela leZimbabwe abahlamuki laba babikwa sebehluthune idolobho lePalma njalo inkulungwane zabantu zachitheka elizweni jikelele zidinga ubuphepheli emazweni angabomakhelwane ele South Africa libikwa selithumele ibutho ukuyohlenga izizalwane zalelo lizwe ezinye ezibikwa sezibulewe ngabahlamuki laba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Emozambique kumonakalo udaba lomonakalo omkhulu kakhulu oza affecta ilizwe leZimbabwe neMalawi. Emozambique sokukubi kakhulu ongabonisi siza ngendlebe zakhe ngakholwa. Inabanye silenhlanhla sesilezahlangaba nabanye nje sikhulumisana nabo abakhona ngayo so kutshengisa ukuthi eMozambique umonakalo omkhulu lowo ngenzakala iSADC ingangenelanga kuzokwenza kugqikeleki ukudlelwana lamanye amazwe iMozambique kathi besuka laphana bengenele eZimbabwe ngoba i-next target yabo not just e-South Africa i-next target yabo izaba yiZimbabwe leMalawi. IMozambique sithwele gadalala ngobana iRenamo ikhona khona laphana naye lokhu ihonona ilisa ibambe le ndawo ngayo. Kube sokungena laba beMoslim labo bathiba yi-Islam labo bona baphiwa ngubani izikhali njalo lo nguye umqeqethi wabo akakazwakali kaphumele egcekeni. Sesikhangela ngokuhlolisisa sibili baba lama-victories amaningi kakhulu ukuthi ibuso leMozambique liyakhulela. uma lokuthi ngathi okwabutshwana kudala bathumela laphana umbuto okuvikela owamazwe awesadayi njalo bazikele ngencedisane leMozambique.
Manje ngokubona kwakho njengomuntu owalwa impi, ubona ungani indlela engasebenza ukuthi yenqabele abahlamuki laba ngeyiphi? Ikungena ngendizamtshina yini kumbe kukhona okumele kwenziwe ukuthi abantu amabutho ahambe ngenyawo okungaba ngcono ngokuphi?
Okungcono yokuthi kungenele umbutho uhamba ngenyawo, indizamtshina uhamba phezulu ekhomunikatha nalaba abaku-ground phansi ukube isizwe ukuthi khona ngathi sizangabe bengaphi yona indizamtshina lezi ezingabe zitaa phezulu lezi ezihlele ephezulu emoyeni bebe kwazi ama-target abo ukuthi bayathaya laphana betaya laphana.
Sike sezwa ukubana bona abahlamuki laba bathi bengahlasela bangene ebantwini ukwenzela ukuthi bengabonakali lula, akusoze kube nzima na ukulwisana labo nxa bengena ebantwini makhaza?
Hhayi, akusoze kube nzima ngobane naba bahamba ngenyawo baza-assessa umumo nxathi bezile bapha phakathi kwabantu izikhali zizaphuma njalo nabo bona labo balabo abangena phakathi kwabo abasibo bonke ababasekelayo babanika usekeli bazakhuluma iqiniso ngibona ukuthi khona balokuvikelela abantu babalinformation ukuze liwine ilizwe kumbe liwine impi lincediswa yizakhamizi ezikhuluma ukuthi laphana nalaphana nalaphana khona khona kuyangiza ukuthi khona bebaqiniwe phakathi kwabantu.
Umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Ibandla leMDC Alliance lilandule imbiko ethi abalandeli balo bayaxexebuka ngobuningi besiya kubandla leZANU PF. Sekube lembuthano embalwa lapho abasekeli bebandla leMDC Alliance abamiswe phambili kwenkokheli yeZANU PF kubuthelelwa impahla yebandla leMDC Alliance ebalisa amakhadi ebandla. Kodwa isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swither Njirowotsa utshele iStudio 7 ukuthi labo okuthiwa bayaxexebuka ebandleni labo ngabakade bevele bengayisibo malunga aqotho ebandla.
Ukuthi amalungu eMDC Alliance aya kuZANU PF ngamanga aluhlaza joko ngoba labo abakhitshwa ku-TV lasemaradiyweni abaqanjwa ngamabizo, abantu nje ababuthelelwa indawo bese kutshelwa uZulu ukuthi ngabantu abasekela iZANU PF abavela kuhlangothi lweMDC Alliance. Ngamanga joko ngoba khonapha komthwakazi angiboni mina indebele eliqwanileyo ekhanda elingaya khothama emthunzini kababa uMnangagwa, umuntu owayesebenza enguye okhokhela umbutho kwaMbhuqwazi ngesikhathi phela kubulawa phela abantu besindebeleni. Ngoba nxa singakhangela isizwe samandebele alikho indebele elingazange lilile ngaleso sikhathi seGugurahundi.
Ungasitshela ukuthi kungakuliqiniso na ukuthi amalunga ebandla lenu aya kuZANU PF ayahamba lempahla yebandla? Ungasitshela ukuthi liqiniso yini?
Impahla zamalunga eMDC ezavela zaba yinto eyayihluthunelwa abantu kudala. Njengami nginje kwabuya abantu begqike ezindlini yami mhla ka-26 uNtulikazi umnyaka ophelileyo bethwele imibhobho enjengama-AK-47 bevale amehlo bevale amakhanda khanya amehlo kuphela. Bathatha impahla zami zephathi esizibiza sisithi iregalia ngesiNgisi. Namhlanje impahla zabantu beMDC sezikhitshwa ku-TV lasemaradiyweni lakumaphephandaba abantu betshela ukuthi izimpahla zabantu asebekhalala ibandla leMDC Alliance. Ngicela ukuthi ngiphinde ngithi mina ngamanga aluhlaza joko ukuthi amalunga ethu abhazuka esiya kuZANU PF njalo akula mpahla zethu ezihanjiswe kuZANU PF. Zimpahla ebezithathelwa zithunelwa abantu, ezinye izimpahla ebezi tshontshwe ezindlini zabantu zisenzwa abantu bona laba izigilamkhuba abantu bezi zanu PF abakhokhelwa nguyu umnangagu oyevele ehamba lamabutho ayehlukulu zuzulu susela ilizwe lithatha lithola uzibuse ngo-1980
Umnumzana Swithan Jirohotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wafowembula.
Kwezemaphandleni izakhamizi endaweni ezichiyeneyo ezansi eMandebeleni eseziqale ukugola amacimbi zikhalaza ngokuthi ngabe uhulumende uyafaka imithetho yokugola lokuthengisa lawa macimbi ukuze zithole lazo ukuziphilisa. U-Albert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Inengi lesisabelo lethi kalitholi inzuzo efaneleyo lanxa ligola lawa macimbi ngenxa yezizathu ezijeneyo ezigoqela intengo ephansi. Abanye ngabakhala ngabantu bokuza abasuka endaweni ezivalisa imberengwa le maswingo ababuya bezogola lawa macimbi behamba lawo kibo. Umnumzana Luka Ncube uthi maningi kakhulu amacimbi esigabeni sabo sakobhewula ematobo.
Ah, kithi lapha socimbile lapha emakhaya lapha khonapho siya edamla kobhewula socimbileni. But mawusu dlulu siya kobontaba simbu siya la adle izihlahla aqedi sechacha kula lutho amanye afa phakathi eplazini aba maningi kakhulu.
Umnumzana Gabriel Lupondo isakhamuzi semawane kwanda south uthi laba basuka kwezinye izabelo bezogola amacimbi kulesi sabelo kumele behlawule.
Kangalo nyaka vele obuyayo vele awuthi laba abajayele ukubuya bavela kathana le kumele uma ebuya abone ukuthi la uyakhipha okuncane akaphonge ubamba nje ngoba inotho le ngiyakithi le kumele abone ukuthi uyakhipha okuncane ngoba la bantu kukhanya ingani babakhangele ngelihlo lokhozi sibili. Manje hayi mancane mancane kuhamba kukuncane baphonge udobha kukuncane.
Amazwi akasekelwe ngumnumzana Guda kwase Zulu isakhamuzi sematobo othi abantu ababuya ukuzogola amacimbi ngapha badala ukuthi intengo yamacimbi ibe phansi.
Endabeni yokuthi abantu ababuyayo bezogola amacimbi sifuna ukuthi sikuqede lokho ngoba abantu bangabuya babe baningi bezogola bevela kwezinye indawo intengo yamacimbi iba phansi.
Kungakho uZulu uthi uhulumende kumele afake imithetho yokuthengisa lawa macimbi kuze uZulu kulesi sabelo athole ukuziphilisa ngawo.
Kanikuthiwa i-Ministry of Medium Small Enterprise ama-SME kanti behlulwa yini ukuthi bona bayenze something ukuthi sivikeleke njengoba kuthiwa kule devolution of power. So yikho sikufunayo thina khona ukuthi ngani bayawenza ukuthi akula muntu ozavela ngaphandle obuya endaweni ozogola amacimbi lapha so that we promote abantwana bakithi.
Sixoxe njalo lo mnumzana Grade Ompiri oyisakhamuzi sematobo othi amacimbi asuke aba maningi kakhulu osekudala ukwehla kwentengo yawo.
Esibabona bethenga lapha ababuya bevela kathana laba abathengisa amabhuto lana abadilayo abathenga amacimbi ngabantu bala kuphela ama-business mina lapha awuyona intengo iphansi ngo 150-200 rand.
Kasenelisanga uxoxa lo mphathi ntambo obona ngamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Sithembiso Noni ukuze sizwa abakwenzayo ngokuthengiswa kwala macimbi. Izisebenzi zikahulumende ezigoqela amapholisa lababalisi lazo zithethe leli thuba lekhefu lephasika ukuyagola amacimbi emapulazini angaphansi kwedolobho leGwanda laseColenborn. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana iPhithule Maphosa oyisikhulumeli sebandla lezaphu. Ibandla lezaphu likhangelele ukuba lomhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli iCongress ngenyanga ezayo lapho okuzancintisa abagoqela umnumzana Sibangilizwe Nkomo indodana kamuyi uDokotela Joshua Mqhabuko Nkomo labanye.
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngibonge kuwe kuthi Chris Gandhi, ngiyabingelela, ngibingelele njalo abalaleli.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi umhlangano wenu weCongress ukhona nini?
Umhlangano weCongress wezaphu SDP People's Congress ukhona mhlaka 30 April usiya phela mhlaka 2 May 2021, okutsho ukuthi is just under a month from isikhathi esifiso namhlanje.
Sizwa kuthiwa omunye wabafuna ukuba ngumongameli webandla ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo,
indodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo owayengumkhokheli webandla le-PF ZAPU njalo waba ngumsekeli kamongameli welizwe.
Ungasitshela ukuthi kuliqiniso yini lokho, njalo usiphe lamagama abanye labo abafuna ukuncintisa isikhundla sikamongameli?
Liqiniso ukubana ubaba uSibangilizwe ngomunye walabo ababonise iso sokukhokhela ibandla. Akasuye yedwa owenze njalo, silabanye abahlanganisela umama uStendiso Mpofu oyimember ye-UK province, silo baba uba uMark Mbayiwa ongu-treasurer general okwamanje, silo baba uStrike Mkandla ongu-secretary general we-party manje, sibuye sibe lo baba uMathis Wanda ongu-chairperson we-Mati South province, kubuye njalo ubaba uFuyane uMbonisi Fuyane oyi-NPC member eMathebeleni South province, siphinde njalo sibe lo Bernard Maguku oyi-national executive member okwamanje. Yibo abantu asebebonise baphumele egcekeni ukubana bayafuna ukukhokhela ibandla, bayafisa ukukhokhela ibandla.
Ibandla lezaphu landisaziwe ukuthi ligcwele ilizwe lonke. Ungasitshela ukuthi okwakathesi elokho ekhona yini ama structures kwezinye izigaba ezingasonkabazwe kumbe zeMandebele?
Ngempela ibandla lezaphu libandla elisabalale ilizwe lonke, libandla elilama structures elizweni lonke. Lanqanje ukuqina kwama structures kungeke kwafanana endaweni zonke, esigabeni zonke zelizwe, kodwa ibandla lethu lilawo ama structures elizweni lonke jikelele.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kuthi Chris ngesikhathi esibe sonke emsakazweni. Ngithanda ukuvalelisa ngokukhuthaza njalo langokunxusa abantwana beZimbabwe. Ngithi izaphu likhaya labo, kulapho okulempilo enhle khona uma singabambisana, sincedisane ukuze ivision yeparty ivision yakhona kuyukuthi sikhangelele ukuthi impilo zabantu zithuthuke, khangelela ukuthi abantu balinganiswe phambi komthetho, phambi kwaNkulunkulu, nako konke abakudingayo kube khona ngendlela elokulinganiswa. Yiyo ivision ezaphu, kungela kubandlulula, kungela nketa bechabi. So kudingakala kakhulu ukuthi sibambisane, sincedisane ukuze si-achieve leyo vision, phumelele sisonke sindawonye.
Lo bekungumnumzana iPhithule Maphosa, isikhulumeli sebandla lezaphu, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Okwamanje ke ngidedele emuva ngilichiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo Councillor Faith Msipha oweluveve, yena osanda ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19.
Mina uCouncillor Msipha ngambike bayahlaba injekiseni e-small city e-vaccine. So ekuhlabeni kwethu, hayi mina ngiza ngi-right kakhulu, angizangiyizwe nje ukuthi kube neyinye nje into engani kuhlungu, hhayi. So lami ekuhlatsheni kwami kolaphana belokuthi hhayi ngiyambe ijekiseni zayo kuhlungisa phambili, hhayi sesijikile nje, angizange ngibone nje lokuthi legazi liphumane kusihlatshwe kuhle sibili. So lami inkuthazo ihamba kithi kade sesihlabile njengakhamzazi engikhuthaza kwakithi uZulu, iZimbabwe yonke ukuthi hambani kuyehlaba ijekiseni leyi izwi ivikela wena wedwa mnikazi ukubana ungabanjwa i-COVID-19. So lokho kade sikuzwa nje ukuthi hhayi ungahlatha ijekiseni kusuke ngande ngagula, hhayi ngifikele endlini kengenza kodwa ngimuhle nginjalo ngibeke nje ukuthi wakami kuyahlatshwa akulazi problem akulani. So hambani kuyohlatshwa kwakithi ijekiseni njengathi thina makhahla kwazi kuhlatshiwe right kakhulu ayilapho.
Ye manje abantu abakusigaba sakho uzabazisa nini ukuthi ngempela uhlatshiwe njalo labo bengenze njalo?
Ngizama ukuthi ngibe labo njalo kathi kunje kuvunyelwa 50 kuphela. So ngizama ukuthi ngihambe ngesigaba ngesigaba njalo isigaba sami kula ma-section angu-5. So ngizahamba kwaphana ngicela abantu abangu-50 sihlangane lami ngibabone isikhathi lami engiliphiweyo ukuba ngayo la ukuyohlaba. Zange ngisabele ikhatshana ngoba ukuzwela khatshana uyakusiza into engayisiyo. Lami bese ngibatshela-ke njengomthungameli wakwesigaba ukubana hhayi lami ngihlangane lakho yilokho.
Siyezwa njalo ukuthi lihlabe njengabokhansila abangabesifazana. Kungani likhethane ngobulili lapha lingahambi labesilisa?
Hayi, okwenzakaleyo anti besifuka kumeeting ekade iqondane lathi ama-female counselors. So kade sidecide ukuthi kade why singathi siyehlatshwa kuthi ukuphelela kwani kube yisibonelo kumama. Lelo mama yiyo wakhala ukuba lezi zimbi kuqala. Kulathi sesesitengisa-ke obaba abangamakhansila ukuba hhayi thina omama sesishatshiwe lanobanje sindlandiyehlala.
Kodwa umhlangano wenilwana ebelilawo lingabomama becounseling belixoxa ngani?
Umhlangano thulana ubumuhle kakhulu njengabomama. Omuhle kakhulu sikhuthazana njengabomama ukubana lathi sibe lezinji sime lapho kumele kube lokukhankasela khona izikhundla. Sime lathi singabomama singabeleko sithi khona hhayi izikhundla lezimele zibe ukubobaba. Umhlangano kade silawo ukubana sinikane izindi ukuze siyehla siye kwabazomama labo sikhuthazane. Njalo okomuhle kakhulu kuyimfundiso enhle kakhulu ukubana lathi omama singakhangelelaneni phansi. Support omunye umama leyo uma efise lokho abekofisile yomhlangano akade omuhle kakhulu. Kwade khona kuyiwokhosi uhlangano wangkhona sihlala sidlala isikile singomama nje sikhuthazana nje sifundiswa ngoba kaningi ngikhuluma iqiniso thina omama vele kaningi bekungekho lokhana ukuthi omunye umama la ekhangele omunye umama kuyevele vele umhlangano leyi sihlala sidlala siyimfundiso ukuthi hhayi sesifundise lathi sesizabuya kwabanye omama labo befunde lapho ukubana hhayi umama la imele avumele njengomama laye akhona okuyeleke efithi yeyo baba angitsho ukuthi obaba singabasapoti bandla komama lathi kumele sibone ukuthi omunye umama la siyamphakamisa kuphela lakho sesilandelelani 50-50 ekhona lalala ukuthi hhayi sibele siphakamisane.
Sikhuluma nje likhefu lephasika kwenzakalani lapha ezindlini?
Abantu bahlezi endlini njengabhoda nje kuleyindlu nje laye lapho kwakwakusame khona kugqibeza amafema nje njengahamba ngafika khona sibili ngabhoda lami kwenye indawo lami hamba ngikhangela ngiyoisa abantu nje abanye sengiyaxhuphela labo ngokuhlatshwa kwambono akade ngihlala labo labo nje hayi mina nihlatshiwe. So abantu bahlezi ezindlini okuphekwayo nabezinsuku anti siyakwazi nokuthi kuyeisimo kanye umuntu kade ngafika ukuphika lokho lalokuhlana kodwa iyadhela khona akwenelisayo hhayi akulawuxokoza nakulani kuthule nje kuphela.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Phebe Msipha oweluveve kobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile.
Mama, wazi. Javi tuza izlenda mama. Swat. Hey. Asiyenze zokusenza mama. Wazi. Swat. Hey. Nightin presenta mama. Swat. Wazi. Ngoba mina lana ngiphetha amabhoza. Ngiphethe izinkulumo imali yasedoza. Swat. Bachayi sokoloza. Swat. Ithi mfanele umaroza. Wazi. Zobuyenze. Ngizoviya ngama.
Shima melody to violin. Ini mstana wandi no dai. Ini anizi gagwa lo bai. Oh, I'm not a player. Anizi kama bimi yagi. Sugele kapatuka.
Ma nine nine.
Minangala ngawe mambo. Urikwindiri mambo.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyaliqansa ngekhefu lephasika. Ukuhlaselwa kwelizwe leMozambique ngabahlamuki bokholo lwesiMoslem abedlulisa amalawulo sokuthiya inkokheli yeSadak imatasatasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voandebele.com.